Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 13 Nhlangula. I-commission ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu eZimbabwe abanalamaphepha okuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana okutsho ukuthi bahle baqonyelwa ukusebenzisa umakhalekhukhwini. Abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhalekhukhwini i-mobile money, ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali. Umnumzana Cosmas Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe, uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe.
Yona izima indaba ye-KYC kodwa kodwa ngendlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siwulandele. Ngokuzibeka kwabe kukhona ukuzama ukuqondini nasizazama ezindlela esingaphila ngazo ngoba kakushalenzeki.
I-commission ye-BOCRA ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni. AbeBotswana kumele basebenzise isithupha kukanti abokuza kumele babe lencwadi ye-passport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi eningi.
Imthetho ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona, kodwa in the standard of communication nambona ingani layo iBOCRA ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagudla iguma izalahlekelwa yibhizinesi.
UThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebank sokuzaba nzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eGaborone utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Asila maphepha akwanileyo iningi lethu, so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa kungela maphepha akwanileyo. So abaningi vele bavalelwe ama-sim card asaspendile. Orange Money ke bangaba lomnye ufowethu lapho omunye laye isibili, hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngalitete xaxa sibili imali eningi.
IBOCRA iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ukuguqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zabomakhalekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo. Kodwa abalamaphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhalekhukhwini. IBOCRA ithi uhlelo olwe-Know Your Customer yindlela yokuthi uhlale kulomzi lokuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.